sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu wezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelile. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni.
Iningi lithi alijabuleli ukunazwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lasishiye galolunye ilizwe lathola uzibuse.
Khangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu leli ngani-holiday nganiiletaenta nabo Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebethole behamba ebusuku siyabona yizi kusosoba zengozi zomgwaqo.
EleZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasika kusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lesishiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzibuse. Iningi lithi njalo injabulo yalelilanga sebayithathelwa ngabebandla lezano PF asebelenza elabo lelilanga kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhla ka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe lakwezenodo ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Uzulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezijeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Ostalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunanza lelilanga ngoba uhulumende kwezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Ubana sekulaba eminyaka eminingi savela kwi-Independence kodwa abaningi abasebenzi abalazizu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizinto ezahambelwe empini, one man one vote nendaba yomhlabathi. Kuba sasila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha ekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe i-Independence.
Omunye wabatsha uyisakamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla leZANU-PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu wezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelile. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa owake waba lilunga ledaya lephalamende emele iJombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapho avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
into ekakatheke ikakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse, yebo ikhonomi kayimanga kodwa kulela ngokwayo i-dependence kusele futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine. Akumelanga ukuthi niyekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Kiwane, yena oyisakhamuzi seHarare, uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuse ukuthi amanyanise uZulu. Umvukankiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Tubona ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe lilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangele ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde, kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulo muntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalajo okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekompo ekutheleni yokuthi kukontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba kunamalanga ngapha ingekho siliphiwe. Yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya la mapholisa ibasebesikupha la masosha nje siqeda nje ukukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akade ejumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala. Abantu yikho khona kwabakuyalayo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo. Yilo dubo selikhona, umsindo yikho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe. Kulo msosha nje ofikileyo la kanti begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo engumsindo kathesi. Kusanda kufika nje la mapholisa kathesi layo sekhona bathi labo-training abakayilengile ngoba abantu bakhalaza.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa.
Hayi, ngabakatheli. Uthe suka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha babuthene khona. Uyabuya khona babheke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani. Bayakomplaina abantu ukuthi njengoba sekelanda into uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sesiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yilo dubo likhona.
Kusasa lelanga lokuthi akazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki. Ungathini nxa sikhangela ukuba na isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela amafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long. They are very long ama-queues. Abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo. So sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu leli ngani holiday ngani inde ehlanganisa nabo Easter konke ndawonye. So namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecole behamba ebusuku uyabona kusosoba zengozi
lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. likwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave bu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawenhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika untungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umumbu lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amahlewu, hhayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona. Khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nabazukulu bama bangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lonyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela ukuthi ibingene emagodini zami ukudinga okuvutshani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni solesi sakithi solesi esika ward 13 solesi seMawane, hhayi mboni kazani, hhayi lapha ungaba nenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hhayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo ngokugcina ukuthi ngizakhangela ngaphi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu esikhathini esiningi vele bamanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayathiwa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosiko kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into ntungamili kasiyonto entsha, into evele eyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zebandla lezanu PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguNtungameli Nkomo.
Namhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunanza ilanga likazibuse. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli nganye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom, usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Sekathi eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba mune munye inengi lalokho lathola ibuzibuse inengi lithi impilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabo sowabo abahlala phandle kwelizwe abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. Kwelebhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane, uMnumzana Tifa waJapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngisikhiwa ngithi lilama mixed feelings. Nilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe ikukhululeka kwabantu kuzo zonke inkahla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezi zinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma amakhiwa ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impe ngithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakhethi lakuthola ukukhululeka saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibe sengibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyo kathi siyona siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Kuzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikazibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukazibuse kakhulu kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uzibuse lona kimi ngihafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungakubangela lokhu? Bakhona yini abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungena into abayibonayo. Kodwa ke anxa usiye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza kodwa ukuthi uphenduka nxa usuhlangikhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nansi ikhona esandleni kodwa kuyehlule ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhonana okukhulu. Kubeze kusithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxotshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe le zinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisuka kusukela embusweni kamgabe ngo-1980 ukuze kuzofika lapho agcina khona. Ilapho konakala kakhulu izinto. Okwakathesi ukamongameli umnumzalo uMnangagwa sisakhangela ukuthi sifone ukuthi
ngeqiniso ngeqiniso lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nanga ubuye sesizibone lezi izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa. Kathesi bayakuvula, bazivule lezi ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifuna yena leyana. Kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi. Ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela nale ndaba leyana eyadlulayo. Nezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila. So into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayisabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo seven. Nxa ngeke kuze ukuthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi ubusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga.
Nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflegi yelizwe?
Abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflag. Kodwa into ekhona esifanele sibeyazi ukuthi iflag nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungela nyembezi ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Tifa Wachapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithani obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabo mama imenjani ku province yakobulawayo. Mabe qeda sokuzangena ke intsha ama youth labo bayenza okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo luncane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le national executive ebandleni le MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuzakukhangelwa ukuthi abantu laba baphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli province ezabo mama, kudingakala inkokheli ze province as a main wing. Emveni kwalokho ke kulaphe sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa i-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba isikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona ukuthi luphuzile ukuqala lolukhetho.
Ngikhangelele ukuthi iyouth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokes vote. Khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokes person. So ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokes person wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10. But i-process ikase kathesi kuphela. Ukuphuza kuyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye babe ngale abanye bengale ukuthi bahlangane plus we also waiting for abanye babe sevele yara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanley Hall emzini weMakhokhoba njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiya vota njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota kungavunyelwa wonke umuntu ocho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lelokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Ukhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi 33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi 55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende omlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqala esingakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela eziphela ngayo kula ngale muntu. Okunye kwakhona singeza this justified or not, kodwa iqinisele khona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalingana. Yikho umuntu okhula okhubula ama-price ngoba abantu bahle baqalisa ukwenza into se-rating. Okwesithathu okubalisa kunandela futhi ukuthi abantu abaningi ngasesiphabe sithengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and ekuthengeni kwabo basebenzisa idola le-America elingatholakiyo elimabhenki elingatholakiyo e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khona banake basose imali yana kumkambo omnyama ngama-returnal ayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-prize ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba lapho uzananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali ewuthithatha kuzote. So silalelo lhlubo. Okwesine veli lizwe onganazeli lize nama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe endesekuyabeyadurisa. So umumo wasibila umhlanga
ekambubona ingane abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende.
Ngabona bekukasisa bengilalele laba abakhuluma bekukasisa bona abenze i-grain marketing bem kuyikudla bathe bethenga i-wheat lapho abayithenge khona bethenga lo muntu lapho othengwa khona ubusuqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinesi isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu soluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ngama-consumers. Ingozi esikhona ukuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane ibhizinisi kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zingase zishota sinengxa esingasazitholi le mashelfini. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala ezimbabweni.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.